Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesithathu mhla ka 22 kuNcwabakazi 2023 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ukuvota kuqalile elizweni lamhlanje ekuseni kukhetho lapho umongameli Emmerson Mnangagwa avotele edolobheni leKwekwe. Omunye ancintisana laye kulolu khetho webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, yena uvotele ekuWatsana eHarare. Ewange West Constituency eMathabeleni North, abanye abavukele ukuyavota kukhetho lwanamhlanje kabenelisanga ukwenza njalo kulandela ukuswelakala kwamabizo abo ku-voters roll. Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ukuvota kuqalile eZimbabwe lamhla ekuseni kodwa kulembiko yenkinga eziningi kwezinye indawo lapho okuphuze ukuqala abantu bengatholi amabizo abo lapho bekumele bevote. Endaweni eziningi zokuvotela abantu baphuzile ukuqala ukuvota ngesizathu sokuthi ikhomishini yeZEC layo iphuzile ukuhambisa amaphepha okuvotela amakhansila ubulayo wonke lakwezinye indawo zelizwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Loba nje ukhetho luqhutshwe ngokuthula kwezinye indawo zelizwe, kube lokufuthelana okuqhamuke eChabalala Preschool ku-Ward 13 okwenze ukuvota kuqale emini ngo-2:30. Ilunga le-Central Committee yebandla leZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma, usola iZEC ngalokhu kufuthelana.
Lathi njengebandla sidedekile kakhulu ngokubhanxa okwenziwe iZEC ukuphuza ukubisa amaphepha especially lawo awe local authority. Ngibhodile indawo eziningi. Okuhle ukuthi kwezindawo sokuqalisile kodwa kuleli indawo lakhe lapha kuwa-13 akukaqalisi akafika amaphepha nasemagwegwela futhi bebengakaqalisi, but kwezindawo onkulumani ngale asefikile sebeqalisile ukuvota abantu.
Isakhamuzi sakobulawayo ku-Ward 13 unkosikazi Judith Shanyenzi uthi ibizo lakhe kalitholanga kuluhlu lwababhalisele ukuvota.
Sizande ukuzovota lapha but ngihambe ngacheck ibizo lami emasuku wathi ngokuthi ngivote emasuku. Ngihambe ngacheck ibizo lami ngalisela, so ngibuye lapha ngathi sengihambe lasendlobokulapho ngalisela, so kuthiwa ngibuye lapha ngizolikhangela kuzela lapha engihlala khona.
Iningi elikhulume le Studio 7 lithi amapholisa abaphethe kuhle kobulawayo bekungela dlakela. Isikhulumi samapholisa iZimbabwe Republic Police umnumzana Paul Nyathi ukhuluma ngokuphuza kokuqala kokhetho endaweni eziningi zelizwe.
Nenzela kulama-logistical challenges. Sithi kulama-police stations okuthiwa kavulanga ngo-7. Kathesi abezeki basithembise bona ukuthi they are working towards addressing ama-logistical challenges lawa. So cela uZulu ukuthi alalele, uZulu ananze ukuthula, njalo asikasifuni ukuthi abantu bahambe kuma-police stations besiyobuthana. Sizabenikeza into eminingi ngokuhamba kwesikhathi.
Abezeki bathi bakhangelele ukuba kuza kuba le ndawo zokuvotela ezedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lambili, 12,370 elizweni lonke. Bazisenjalo ukuthi bebedinde amaphepha okuvota edlula izigidi eziyisikhombisa, 7.1 million. Abezeki bakhuphe njalo umbiko othi kulandela ukuba lamacala amaningi edalela emthethwandaba kugcine kuphazamisa ukusebenza kwabo lokudindwa lokuhanjiswa kwamaphepha endaweni zonke zokuvotela elizweni jikelele. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo eCommand Center ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhe sikusedabeni lokuvota asizilapha emsakazweni sesilene tathela izindaba ebisebenzela kobulawayo uEzra Chisa Sibanda ukuthi sizwe ukuthi kuqhubeke njani khona ngale. Siyakwamukela ukuhlela.
Yabonga sithandekile, kunjani emile namhlanje?
Hayi, siyaphila lapha so umhlaba wonke la lapha eMelika babheke ngelibomvu khona ngapho ukuthi kwenzakalani. Ye, ungasitshela ukuthi kathe sesikhuluma nje ungaphi njalo kuhambe njani?
Ngikubulawayo kathe sengisuka ke lapha eLarch City Hall. Into yenzakeleyo namhlanje abantu bavuke ngemantatakusa besiyavota, njani ubonile sithe ngabo 5 ekuseni. Sathola abantu sibevele bemile ke sokuzindwendwe bemile kubo City Hall, kubo Evelyn, kubo Carmel, kubo Hillside, ungene emalokitshini abantu bemile belinde ukuvota. Wachaya ke 7 o'clock watholakala ukuthi hayi abezeki bathi angeke sivule. Sasesikhuluma lo kuthiwa presiding officers ezindaweni basebesitshela ukuthi balinde amaphepha abo laba abantu abangama-councillors. Akamongameli amaphepha bekhona lawo laba i-House of Assembly esithi ama-parliamentarians bekhona. Amaphepha lawo kuthiwa ama-ballot papers abengekho lawana ke okuthiwa ngabantu okuthiwa ngama-councillors. Ikakhulu ku-Ward 1 kobulawayo ke ibulawayo central ayizange ivule amaphepha afike ngo 12:30 emini baqalisa ukuvota ngo 1:15 kobulawayo ku-Ward 1. Kwenzakala njalo ngale ke Cottle Park lapha de kuncintisa kakhulu ke uProfessor Mthuli la eke bavulanga amaphepha akhona ukuthi kuvule ukuthi uqalise ukuvotwa kuvotwe ngo 2:00 emini. Sithe sesibuza ke bezek basebesitshela ukuthi kule 12 hours amahola alethumi lambili azafakwa nxa kuvulwe ngo 2 emini kuzavalwa ngo 2 ekuseni. Kutsho ubana ke Cottle Park namhlanje khona ama polling station azavala ngo 2 ekuseni, kobulawayo central azavala ke ngo 1, ukwadike inkulumane la azavala ngo 1. Kutsho la kathesi ngivela khona mphuma ka Evelyn High School lokho kuvuliwe bathembisa labo ukuthi kuzovalwa ngo 1 ekuseni. Sizwile ke Victoria Falls ngale kuhambe kuhle bekulokuthula kodwa ke ngasewange ibandla le MDCT balalela amalunga abo lawo othwa ngama election agent la ukuthi angene ngoba bengelazi incwadi zokungena othwa accreditation ukuthi bavunyelwe bongena ke ema polling station bakhangele esithi kumonitor ke ukhetho ukuthi kuvotwa njani. Ngakho balisiyo bayenziwa ngalokuthiwa i-accreditation. Ekwanda baqalisile abantu kahle sithandekile ekuseni bavotile.
Uxolo ngingakubamba khona pho umlomo singaqhubeki. Kobulawayo usuke uke waxoxisana laba kundwendwe lezi wababuza ukuthi bathini ngokuthi kuyangezelelwa amahola la ichumi lambili. Kungabe kuzabaphatha kuhle yini abanye nxa kuntambama lapho amagetsi akhona abanye ababuyela ezindlini ke sokumnyama?
Khonapha-ke nje evelini esikolo sinedolobheni basebenzisa ukuthiwa ngamakhandlela amagetsi akhona lawana kangakhanyi kakhulu eholi yangikhona. Bembuza ke lamapholisa ukuthi kambe kungabe kukudleni ukuthi kunje, kodwa hhayi kuyabonakala. Abantu abaningi sithandekile bakhalele bathi kabasaphenduki kababuyi bakhathele ngoba babuye ekuseni. Ungakhona ukuthi abantu abaningi babethatha ke lokuthiwa ngamaphilisi babefuna ukudla. Ngakho abahambile abaningi bathi abaphenduki. Emalokitshini bathi bayesaba otsotsi. Ngixoxele abaningi bathi bona vele nxa sokutshayela lesi sikhathi sebebuyele emakhaya ngoba uhambe busuku bazabanjwa inkunzi ngotsotsi. Kukanti kuzakhanya ukuthi abantu abaningi ngasoze bavote ngendaba zokuthi kwamaphepha lapho zile kubuya. Lanxa kuyabe lokho kuvuliwe kodwa abantu abaningi abakho. Ngikhuluma nje lapha-ke eLarch City Hall. So kunabantu abalutshwala sokuphuma ukuthi 1-1-1 Evelyn Chiwu labantu abangu-7 kuthi kuyakhombisa ukubana ke abantu asoze babuye.
Yebo ke okokugcina ngamafitshane ungasitshela ukuthi ezinye ingxaki ebezikhona iziphi, baphendukisiwe yini abaningi lapho bese kuvotwa khona ngenxa yemininingwane engenelanga?
Yeye iminingwane eminingi abaningi amabizo abo kawatholi bebebhoda ngama-polling station bawashwela, kukanti abaningi bacine bebuyela. Abanye bangikhona abantu bavota ngo-2018 okakathesi amagama abo ebengekho, hhayi babuyelile abaningi. Abanye bebesiyathola kwezindawo, usixoxela welobhengula West igama lakho lithole khona ngale nxa uyazi ubulawayo eTownsend High School, kwade kule gama lakhe khona.
Yey, hayi kuyezwakala. Siyabonga kakhulu ke lapho besixoxa le ntathu izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ekobulawayo. Silokhe sikudaba lokuvota esigabeni seWange West Constituency eMathabeleland North. Abanye abavukele ukuyavota kukhetho lwalamhlanje bathi kabenelisanga ukwenza njalo kulandela ukuswelakala kwamabizo abo kuvoters roll. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabo ngumnumzana Julius Mangena obefuze avote kuward 11.
Ngiyafika uKings ibizela mandito, and then ngangacheck efonini wabentshele kwenye indawo ibizo lama litholanga.
Umnumzana Dabona Ndlovu laye ubhudule waze wabeka phansi kusukela kusempondo zankomo laze layatshona.
Ibizo nxa ulikhangela efonini reflector uChamabondo B and then ward 5. Ngidinge Chamabondo Primary School esiyisikolo sawuqala, ngayodinga kwesesi-2, ngahamba kwesinye futhi esesi-3, ngase ngihamba eVobi, ngase ngibuya lapha eKings, ngase ngisiya eGlo.
Lokhu kufakazwa ngumnumzana Nkosinathi Jiyane unobhala jikelele webandla lezanu PF eWange.
Uzathola ukuthi umuntu lapha evotela khona kustation A kasekho, mhlawumbe ibizwa ke lithola kustation B. Second, kulabanye totally mhlawumbe amabizo ababangatholanga, which is ama-rare cases. Kodwa ukuswelakala kwamabizo kwenza abantu abanye begcine bekhalala.
Okhankasela ukumela iWange West edalele ephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Vusumuzi Moyo, uthi abezekhi baluma ulimi kuncazelo le.
Khuluma kanje kuward 9 kuthiwa kulabantu abangu-45 abakuhembi. So ngithengi ngikhulumisana nabo, bathiwa abanye bangikhona ngaba-deceased, abanye bangikhona ngaba-register after the cut-off date e-proclamation, abanye njalo bathi-ke ngabahengeka ngenxa yokuthi they are now appearing emawadini angu-2.
Ozancintisa lo moyo emele ibandla le-MDCT umnumzana Somveli Dlamini uthi phezu kwalokhu emaphandleni ama-polling agents ebandla lakhe alelwe ukungena ngesizathu sokwehluleka ukuyabhalisa elupane. Imizamo yokuxhumala lokhokhela ikomishini yeZEC umnumzana Uthlwile Silayigwana yehlule ngoba engabambi umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ukuze sizwe okwenzakale eKwekwe lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa avotele khona, silentathela izindaba yeStudio 7 ebikhona le umlondolozi Ndlovu. Siyakwamukela ecingweni Mlondolozi.
Ngiyabonga kakhulu, ngibonge labalaleli.
Yebo ke, ungasichasela ukuthi kwenzakaleni ke eKwekwe kwinokubonile?
Ye, namhlanje eKwekwe sibe sise-Pre-Cap Farm lapho esibone uMongameli Emmerson Mnangagwa evota eqeda ukuvota ukhulume lendaba lezindaba. Watsho ukuba hayi ulethemba ukuba uzanqoba kukhetho, sithi kumele ukhetho luqhubeke lokuthula, njalo esithi yena usebone ukuthula ngemva kokhetho ngesikhathi kuvotwa, esithi njalo kufuze kube lokuthula ngesikhathi abantu sebeqede ukuvota. Sibone ephekezelwa unkosikazi wakhe unkosikazi Auxilium Mnangagwa kade emphekezela khona ngale ngase Pre-Cap Farm. Kodwa sisuka lapho sisuke sangena kuma polling stations akade seKwekwe, sihambe thina saya eTruckers Inn ku polling station opposite ekhangelane nendawo ayithi Truckers Inn eKwekwe laphana nxa usemgwaqweni oya eHarare usanda kuphuma eKwekwe. Kule polling station ekwaphana egcekeni nje abayibiza ngokuthi iVenus Mine open space, igcekelele yena. Sithola ukuthi bekulabantu akade bevota, kodwa kulapho sithola ukuthi abantu abaningi bekuxokozela ngoba abantu bebesithi bona bavele endaweni ezingafika ukuba ntathu bezama ukudinga ukuthi bavotele ngaphi njalo bayenga. Sikhulume labantu abaningi abagoqela umnumzana Tina Shengube, yenakade sithi ube sekambe wasuke usuke amaveni evela dinga indawo yokuvotela waya embizo etshela ubana ibizo lakhe galiko wazi wagcina esese Venice ukubana athole indawo yokuvotela kodwa abanye sikhulume labo bezithi hayi konke kuhamba kuhle kodwa sithole ubana bekulabanye njalo abalele ukuvota ngencazelo yokuba bebuya belama photocopies ngoba singathi izithupha zabo ezingayisizo kanye abaziphiwayo esingathi ngama-photocopies abanye njalo bebuya bela-ama-driver's license besetshenziswa ukuvota. Sasuka lapho saya endaweni yase-Amaveni lapho esikhulume khona lo mmeli we-Kwekwe Central njalo oncintisa ukuba ngumeli se-Kwekwe Central unkosikazi Judith Jobaiwa yena ositshele ukubana kulo buzima obukhulu wasinikeza abanye abantu abehluleke ukuvota ngenxa yokubana amabizo abo bebengakatholi kuma-polling station betshela ukubana belelale esithi yena lokhu kakukho emthethweni. Sasuka lapho saya embizo lapho esikhulume khona lo mnumzana Coban Matsibanyika yena ofuna ukuba ngummeli owembizo yena owazise ukuba abantu bebesethuselwa ngabantu bogatsha abazalela ngokuthiwa yifas wathi njalo izeki yehluleka ukwenza umsebenzi kodwa senelise ukuthola amazwi loba umbiko osuka kumnumzana uTloyile Sligwana yena ongu-chief elections officer loba singathi umholi obona ngezokhetho kunhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ositshele ukuba hayi konke kuhamba kuhle esithi lapho kungamanga kuhle kufuze ukuthi laba abangazwisisanga kuhle kumbe laba abangazwisani lezeki batsho batshela ama-presiding officers ubunzima abahlangana lapho. Sisuke lapho sangena eChegutu sangena eKadoma lapho esithola ukubana abantu abaningi bebesela amabizo abo besela indawo zabo zokuvotela yikho okunye njalo akade sikubona.
Yebo ke ngatsho ke kwezinye izigaba zelizwe bebekhonana ngokuthi bekuphuza ukuvulwa kuvulwanga ngo-7 njengoba bekutshiwo kwini elikubonileyo khona ngapha njalo ama-ballot papers abekhona yini?
Ye ngikhuluma kanje ngisendaweni ye-Westley e-Westley Primary School lapho engisanda ukufika khona ngizama ukubona ukuthi kumi njani abantu lokho bemile bakundwendwe amaphepha ake abuya kwathiwa kushota akutholakali asephelile kuyamaphepha angu-300 ukuphela abuyile abantu bavota aze aphele. Ngasuka lapho ngike ngayafika ngisanda kufika eHarare sengivele eKwekwe ngike ngayafika njalo e-Warren Park D lapho e-Warren Park D esikole se-Warren Park for primary school lapho engithole khona abantu sebezondile bezidla ubhedu besithi bavuke ekuseni emadabu kakusa befuna ukuvota kodwa bebengakayenelisi ukuvota la kuze kuyefika isikhathi engathi mina kubo 5 PM ntambama ngoba ama-ballot papers abeloku engakabuyi. Lokhu kukhanya kusendaweni eziningi okugoqela e-Warren Park 1 lapho abantu abangakavoti khona ekuwatana njalo abantu bake bavota kodwa amaphepha abikwa esephelile imbiko esanda kuyithola esithanda kuyithola nje kumzizo esanda kuphela. So okwenzakalayo ukuthi eHarare kukhanya ngani indawo eziningi abantu balokho besamile ngoba amaphepha ayabuya kodwa afike angapheli kodwa izeki ayikazwisisiki ukubana ithini kodwa ngikhuluma kunje vele emhlanganweni lapho umnumzana nozomjamisa owebandla le-Triple C okhulume nentathelo ezindaba esitsho ukubana abaningi abebandla lakhe ngabangavunyelwa ukuba bavote njalo esithi yena ukhetho lolu lulakho ukuba lungabi lokukhululeka ngoba abebandla lakhe abavunyelwa ukuvota ngenxa yokuthi amaphepha akakafiki endaweni eziningi eziseHarare kodwa kulama esingathina abahlola ukhetho ama-observers asebebhoda ababhodabhoda ngeke ngabona imoto yabo nje khathesi bebhodabhoda bephekezelwa ngamapholisi ukuthi bebone isimo abe-European Union labe-SADC ukuthi bebone isimo ukuthi simi njani eHarare. Ngikhuluma nje lokho kuzindwendwe abantu amanye ama-police station avule ngo-4 PM amanye avule ngo-1 emini amanye lakhathisa abantu lokho besamile nje bemelele ukuvota.
Yebo ke siyabonga kakhulu ukubonisisa kwakho okujulileyo ngokwenzakale eNkabazwe lapho ke besile ntathela izindaba e-Studio 7 uMlondolozi Ndlovu obehlola lolu khetho eNkabazwe. Asizweni ke okwenzakale eHarare ngokhetho.
Izizalwane zeZimbabwe ziqale ukuba endwendweni emadabukakusa ngehola lesihlanu sezimelele ukuvota. Umongameli Emmerson Mnangagwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi athoba minwembili 80 uncintisa labalichumi edinga ukuthola njalo lesi sikhundla. Yena ke uvotele edolobheni langakibo eleKwekwe okungumango othatha amahola amathathu ukuchayela umuntu esuka eHarare.
If I think I'm not going to take it, then I'll be foolish.
Oncintisana loMnangagwa owebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, yena uvotele emzini wekuwadzana eHarare. Ubekhala ngokuphuza kokuvulwa kwendawo zokuvotela, kodwa esithi uzanqoba kulolu khetho.
There is going to be peace in this country. Zimbabwe has been remembered. There is going to be peace in Zimbabwe, prosperity in Zimbabwe, and Zimbabwe will never be the same again. Citizens have won, citizens are winning. We are going to have a new government.
Lumsakazo kawusenelisanga ukukhulumisana labezeki khona eKwazana 2 Primary School lapho uChamisa avotele khona kuthi owemfakose high school ongathandanga ukuthathwa amazwi utshele lumsakazo ukuba okubambelele umsebenzi wokuvotisa kuludaba lokuphuza ukulethwa kwamaphepha wokuvotela amakansila bebekhonona abavukele emadabukakusa ukuyavota emfakose high 1 abagoqela unkosikazi Sibonisiwe Banda.
Sizothi isikhathi sakhulunywayo ngabe basike qalisile 7 o'clock exactly. Ukwenza ukuthi sonke sikwanise ukuseva ilanga lami namhla sonke siseva. Ngoba abanye kumethi baye emsebenzini. Kulabanye mbabonileyo abathe bacelile kubhosi wami ukuthi balokhu u-9 kumele atshaye sebenza sebese emsebenzini. Bavukele ekuseni ngama-6. Lokho beselayinini akukavulwa kwaqalisa umsebenzi.
Unkosikazi Dorothy Mpunzi obelinde ukuvota laye uveze ukukhathazeka ngokuphuza uqala umsebenzi wokuvotisa.
Engagcina khona ukuvota baphangisa ukuvula savota azange sibone problem. Namhla siyamangala ukuthi kuze kubenje kufike isikhathi leke esinile. Abanye bacelile emsebenzini yafika xothu omunye uzachiya engavoti ngokuthi angaxothi emsebenzini asozeya. Ahamba ayetshela ukuthi mina ngaphuza ukuvota ayikho mphuza emsebenzini. Sasicela ukuthi basincede basitshele ukuthi kuhamba.
Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo wezek ukomishina Rodney Simukayikiwa uthi abenhlanganiso yakhe bayaxolisa kakhulu ngokwenzakale kwezinye indawo lapho uZulu aphuze khona ukuqala uvota. Lokhu kuphume embikweni abawethule emini bathe wonke umuntu uza kwenelisa ukuvota nxa u7 engachaya. Esendwendweni kuthi lapho okuphuze khona ukuqala ukuvota kuza kwengezelelwa amanye amahola abantu benelise bonke ukuvota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama.
Siyabonga Mavis Gama. Kusenjalo isiphathamandla sebandla le-CCC singathi uxolo lapho sizweni ke ukuthi kuhambe njani eGwanda lentathela izindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube.
Obengukansila kaWard 6 uMnumzana Ponalo Maphala lomkakhe ngabanye balabo abehluleka ukuvota lanxa bebhalisele ukuvota.
Isimanga nje fika ngadinga ibizo ndawo zonke ngathola ibizo lami lingekho konke sasihamba lonkosikazi bokungela lutho vele sagijima safika konke endaweni kade sicabangela ukuthi engxayeni ngabe lilahlekela fika khona konjanje le Red Cross lelitsheni ngabhoda ngaze ngafika ezifare zephakama zama ukukhangela up to uze kufike kathesi hayi ibizo likhanya alikho.
UMnumzana Leonard Ncube ngomunye walabo ababhodise endaweni zokuvota bedinga lapho kulamabizo abo.
Ngiqale ejawunda holo liswela ngaye ejawunda primary ngaliswela ngaye ejawunda crash ngaliswela athethe nisekhwanda hayi lokhu ngihlukumezekayo ngoba iyati yokugcina but mina ngesikhathi ngiligcina ukulichecka ngefoni libe lisithi ejawunda holo yikho lapho engivotela khona.
Sihlangane njalo lo Mnumzana Big Boy Maphosa ongomunye walabo abakade bezimisele ukuvota kodwa laye uthi ibizo lakhe ngalikho kuluhlu lwababhalisele ukuvota.
Ngiye eJawunda Park ngahamba matende wonke ngapha langa ngafu-ALOB ngasuka ngaya eschool eJawunda lapha ngafika ngachecka futhi ngaliswele yikho sembuya ngapha eGwandayo. Bhoda lokhu nokho embhoda ade ngifuna ukuthi ngize ndithole lapha elikhona ngivote lapha elikhona khona lolo wangaphi lapha ngalithola khona ngiyafika mvote sazimisele ukubhoda sibile ukuthi
abaphatheke ukukhetho ababalisa ugogo Agnes Ndlovu oleminyaka yokuzala elikhulu lambili 102 ogcine eGwanda Old People's Home uthi ufuna uhulumente ozamnakekela.
Sizivotela ukuthi sithole ukuhlala kuhle ba lokuthi nxa sinje sikhulile sithole ukugcinakala kuhle. Mina nginje kangila mntwana ngithole ukuthi ngigcinakale ngithole ukuhle ngithole ukugqoka. Ukuvota kuhle ngoba uyabovotela uhulumente wakho ukuthi kube lo hulumente oqondile baza kuphatha kuhle.
Lanxa ukhetho luqhutshwe kungeladlakela abamabandla aphikisayo bebekhala ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF abakade bebhala phansi amabizo laba abavotileyo. Kulembiko njalo eveza ukuthi abanye abantu abavotele Gwanda bathole ngamabhasi besuke emaPisa kanye leKhezi ukuze bazovotela ibandla leZANU-PF eBedbridge laseNsiza. Ukhetho luqhutshwe ngokuthula ngaphandle kwamatafula abefakwe ngabalandeli beZANU-PF ayiyo adale ukufuthelana. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kusenjalo isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Thobeko Sibanda uthi indawo eziningi zokuvotela zivulwe ngesikhathi eBhinga njalo benelisile ukuxotsha abefazi ababethe gwaqa entubeni zokuvotela. Asizweni omunye ovotele eNkayi lo votele eMkhithika bechasise.
Ngise eNkayi South eMihenjena.
Uvotile yini? Kodwa bekhona ama ballot papers.
Yeah, akhona ama ballot papers. Mina ngisinde ekuseni ngosifi, ngathathela abantu ekhethini, kwavuma ngo-7, layini akukhe abantu bede nkinga, abantu bazivotela kuthi baphuma bahamba, bakathesini nangasi ukuthi ande steshi, belenkona abantu steshi, akuba nkinga, ukuthi zivotela kukuthi kukhulukeli. Ngezigaba zingakhuluma ngazo, basifune ukuthi kukhule izigaba, wathi votile, wathi pensa yakho, abatayi, kwakuthi.
Ngibizwa lami uThembeni Khenkana, ngihlale eCountry Club ngivotele eMkhithika Primary School. Asikavoti yikho kuqala nje ukuthi kube lelayikho ama-ballot papers asikingathesi ngasafithuma. So abantu yikho beqala nje kulayini.
Manje wena ukhatshana onganani njalo ubona ingane uzavota?
Ukuvota ngizavota but leta kodwa ngizela labo ababefika becelile emsebenzini ukuthi leta bona bazakwanisa ukuphenduka ngicelile emsebenzini kanye bezovota futhi.
Lokho sekudaba lokukhetho kulomuntu obesendwendweni lokuvota uqaleke wabhubha eWarren Park namhla ngemva kokuhlala isikhathi eside kudwendwe lolu emelele ukuvota. Isehlakalo lesi sibikwa senzakale eWarren Park High School. Inkundla yezim live ithi umuntu lo uthwalelwe esibhedlela lapho abhubhele khona esanda kufika. Okunenge ngalokho asikuzweni kudaba uNtungameli Nkomo weStudio 7. Alu asethulela lona ixoxela umfundisi uSeni Sibanda oweChristian Alliance.
Izek siyananzelela ukuthi indlela ababambe ngalo ukhetho ngalesi sikhathi ukuphuza ukuletha amaphepha lokunye singathi yikho osokugcina kusenzakala njengesehlakalo lesesenzakale eHarare bekungadingakala ukuthi umama lo azalahlekelwe impilo yakhe. Ngakho thina silusizi kakhulu njalo sikhalela imuli yakhe.
Ukobulawayo lapho elihlola khona ukhetho ukuhamba njani? Bayaphangisa ama ballot papers abuye ngesikhathi abantu baqala ukuvota ngesikhathi yini?
Kwezinye indawo ye abekhona kodwa indawo eziningi baphuza. Ngikhuluma kanje ngisenketha lapho abaqalise khona ngama 1 bekulokhu kungavotwa abantu lokhu bemile bemelela amaphepha. Kutheke esebuyile kunje kathesi imdwendwe lokhu ikhona iminingi lokhu sibhoda sikhangela kule mdwendwe eminingi abantu lokhu bemile bemelela ukuvota lokungena ukuthi bavote. Ngathi nje okukhuthazayo siyabona abatsha, siyabona omama, siyabona obaba bamile ngokuthula bemelela ukuthi bekwanise labo ukuvota.
Endaweni eziningi mfundisi sibona ukuthi laba abasekela izanu abazibiza ngokuthi fazi bagcwele kuma polling stations bafaka amacamp, bafaka amadesk bebhala abantu abayabe bevota okuyinto engekho emthethweni. Kuyakhanya yini kobulawayo kuyenzakana?
Sike sazuza ke imbiko yona leyo njalo ngiyakhola ukuba bona bezek lamapolisa bakwanisa ukuba bakwanisa ukuthi bayibambe leyo ndaba babona ukuthi bangakwenza njani. Ngenxa yokuthi silokhu sikhuthaza wonke umuntu ukuthi asilandeleni imithetho ebekiweyo eyiyo esiqondisa ukuthi ukhetho kumele lubanjwe njani, singayenzini izinto emaceleni ezingagcina ziletha ubudlwangudlwangu.
Lo mfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeChristian Alliance obexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho isikhangelwa kwenzakale elizweni lonke ngalolu suku lokuvota olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.